ngibona ukuthi abantu abaningi bayabehamba, abanye bayabebhathashela, abanye let's say kuphuma iprovinsi kumbe iphuma iBulawayo, yeHarare, abanye bavele eHarare baye eBulawayo, Mashingo and all those places. So siyabona lapho ukuthi i-radio iyabe sile pressure eyiningi, iy'moto zangkhona ziyabe sezigijima ukuthi zithwala abantu. But khonapho manje zithwala abantu kulento eziningi eziyazo zingakhanyeli ukuthi i-driver wangkhona ufithi yini ukuthi ahambe le moto leyi, imoto yangkhona ifithi yini ukuthi ithwala abantu ama-long distances. So siyabona siyenza ama-accidents amaningi because of into zonezo eze-human error ziyabe zikhona khathesi.
Yikuyini okungaphathisa ukuthi kwehliswe inani lengozi ezenzakala ngalesi sikhathi?
Mina I think kwabe kufuze ukuthi njengomuntu nxa ulama-bus out kumbe ulamakhonga akwahamba ama-long distance, kufuze ukuthi ibe le-policy ekhangele ukuthi i-driver lo elimthathayo wavela ngaphi, i-history ka-driver lo wake wasebenza ngaphi, wake wa-driver ngaphi. But siyabona kathisa ukuthi imoto eziningi abantu abazithevayo nabantu ababelow 25, but ithethe ithi nxa umuntu ehamba le-P S V kufuze ukuthi abe 10-5 years and above, abe ne-defensive, abe le-medical. But konke khonoko lingakhangela imoto kathisa ezihamba nabantu ama-long distance nalawa nabafana abancane ama-20 years ama-21 years abakwanisa ukuzibamba. Sayibona ukuthi kungenza i-accident emangalisayo leyana, liyambona ukuthi wayi-driver kahleko sebalekile because they cannot handle i-pressure naleyo. Nga sikhuluma ama-bus driver kufuze kabe mature, but konke khonoko akula ngisho ukuthi umuntu ngiyakwanisa ukukhangela ukuthi i-driver leyo wavela ngaphi and i-history yakhe injani. Then ikhangele imoto yangkhona khathesi sibona imoto eziningi especially amakhombi ama-number plate abhalwe le-black le-yellow athwala abantu ama-long distance. It's a danger khonapho kunjalo because kuyabe kusitshela ukuthi imoto le ayina certificate of finish, ayina certificate of fitness, ayina passenger insurance. Which means when the accident khonapho avela abantu konke emotweni leyo alikwanisi ukubancedisa. I-service langkhona sibili khathesi nakanyela imoto zangkhona lezi aziseviswa.
Ngesikhathi lesi abe-Traffic Safety Council of Zimbabwe lamapholisa besenza ama-campaign okuthi behlise ingozi lezi, libona ngalokhu kwenele na kumbe kulokunye okufanele kwenziwe?
I think singabona okwenziwa le-Traffic Safety Council of Zimbabwe kathesi le-TRC during ama-holidays leyo, kuyabe kufuze manje ukuthi kube le-enforcement eyabe i-serious. I think one example lingakhangela kuhle izolo, singakhangela i-side yemtare le, kule team ade ikhona ekwamtare i-TRC le-Traffic Safety Council ade ne-chai enforcement ukuthi imoto ade ihlula let's say i-Honda City Force ukuthi ithwale abantu abangu-4 but uyayibonela abantu abangu-8 mbele abantu abangu-12. Ade beyisa khonapho bayehlise umuntu wonke oyi-extra, then betshela i-driver ukuthi imoto leyo ayihambe nabantu abafanele ukuthi bahambe emotweni naleyo. So yona leyo i-enforcement iyasebenza khonapho ukuthi bengabona i-problem bahle bayilungisa because kudala kathesi abantu bayadelela baya bekwazi ukuthi hhayi ama-campaign lawa ngokubombe ukuthiyela it's an educational campaign akulalito abayenzayo abantu be-traffic.